Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7. Ngesonto mhlaka 14 kuNtulikazi 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kusitshengisa ukuthi every time we are blamed as Africa ukuthi ungena ngana sicabanga, but now we have seen it happen in America whereby Trump has been attacked on stage.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe basola imizamo yokubulawa kukamnumzana Donald Trump eMelika izolo.
Imizamo siyayibongela kodwa ngesifinyelelo izwe esingazathi kazikho, ngoba kade sikukhangelele ukuthi khona kube lokuvuma ukuthi senzakalo sobhuqazisayo sikhona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamuhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi. Kwezemidlalo lamuhla sizazizwa ke ezilandelayo lezindaba lezinye ezigoqela impumela yemidlalo yenguqu. Iningi lezizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe bayisola imizamo yokubulawa kukalowo owayengumongameli weMelika, umnumzana Donald Trump odutshelwe uhlamvu lwatshitshiliza indlebe walimala ekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho owerali yakhe esigabeni sePennsylvania eMelika izolo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasbandi.
Abantu abaningi emazweni omhlaba ogoqela iZimbabwe basele bebambe ngaphansi bebona imfanekiso yamavidiyo yokudutshulwa kukaTrump. UThabani Moyo uthi okwenzeka eMelika izwe lokuyisibonelo sokuthi udlame lwenzakala loba kungaphi komhlaba.
We have seen it happen in America whereby uTrump has been attacked on stage. Kuhlala kupointwa yithi ukuthi khangelani into benzani, badlala njengamadlwana, but this is what they are also doing.
Osakhulayo Magolide uthi okwehlele uTrump ungabe kubangelwe ukuthi uzondwa ngabantu abaningi inkulumo zakhe ezehlukanisa lokuxabanisa abantu.
Lokho okwenzakale kuTrump kuyisibonelo esikhulu kakhulu okutshengisela ukuthi abantu abamthathi ngabe uyahlechi ngoba uphose wafa.
Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga le-Central Committee kubandla elibusayo le-ZANU-PF uthi akula mbuso wentando kaZulu opheleleyo emazweni wonke omhlaba okugoqela naseMelika.
Lokhu kuhle kwafaka mgceke ukuthi idemokrasi yabo yidemokrasi abafuna ukuyifosa emazweni e-Afrika. Idemokrasi yona bona bodwa abangenelisiyo ukuyenza. Basuke uzwe nxa umongameli hamba le-security yakhe, umongameli wanoma yiliphi ilizwe lase-Afrika bathi hayi i-exaggerated. Kanti-ke izindlela zokuzama ukuthi inkokeli zibe exposed sekuboleleke ibuTrump bezihambela le-security yakhe lula nankuphose wabulawa.
Isikhulumeli sebandla le-Citizen Coalition for Change umnumzana Promise Mkhwananzi uthi udutshulwa kwaTrump ibandla lakhe liyakusola kakhulu.
Lokhu siyakuchothoza kakhulu, akusiphathanga kahle njengelizwe, akusiphathanga kahle njengebandla. Thina sithi nxa kulokhetho kungaba seZimbabwe, kungaba se-America, kungaba ngaphi, kufuze lenziwe ngokuthula, kungela muntu owethusela omunye, kungela muntu obambela omunye umbhobho, okuyinto evamileyo kakhulu kwele Zimbabwe. Lapha-ke ukwethuselana okuyiqala uhlala kukhona ngenxa kulokhetho okwenza ukuthi ukhetho lweZimbabwe olwenziwayo lungavunyelwana, lungaphumi kuhle.
Uhulumende weZimbabwe uswele kakhulu isehlakalo leso. Umphathi Ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe nguye okhulume imele uhulumende esithi ele Melika kalifunde kwele Zimbabwe.
Sikhangelela ukuthi nxa kusiba nokhetho kungabi lodlama. Ukhetho lwethu lwahamba kuhle kungelamsindo, akulo owadutshulwayo, akulo owabulawayo. Yike sikukhuthazayo elizweni lethu.
Ohlaziya ezombusazwe omnumzana Angelston Sokhulu uthi kungaba lezi zathu ezinike ezenze uTrump bamdubula.
Kungenzeka ukuthi indaba le ngeyaphakathi, umnumzana Donald Trump edinga ukuthi athole into okuthiwa yi-public sympathy, uzwelo ukuthi azwelwe ngabantu ukuze athole la uthwa ngama political points ukuludlakela olukhona olwenziwa ngabantu abangafuniyo ama policies kumbe izimiso ezimelwe ngumnumzana Donald Trump ekwenziwe uphenyo ukucace ukuthi kuhambe njani into engembi kakhulu.
Ukujutshulwa kukaTrump asosehlakalo sakuqala kunkokheli zelizwe kumbe labo abafuna ukuncintisa kukhetho lwemelika. Ngomnyaka ka-1865 wayengumongameli welizwe umnumzana Abraham Lincoln loJohn Wilkes Booth bajutshulwa eWashington. Umnumzana James Garfield waba umkhokheli wesibili kubulawa ngo-1881. Ngo-1901 uWilliam McKinley wayengumongameli welizwe wabulawa ebingelela abantu eBuffalo eNew York. Umnumzana John F. Kennedy wabulawa ngo-1963. Kwazothi umnumzana Robert F. Kennedy wabulawa ngo-1968 eCalifornia. Ezinye iinkokheli zaphepha ekufeni zifuna ukubulawa umnumzana Ronald Reagan, uGeorge C. Wallace kunye loGeorge W. Bush. Ngimele Studio 7, igama lamuyeza Jesus Banda.
Silokhe sekudaba lunye. Amapolisa emelika ohlobo lo Federal Bureau of Investigation FBI athi lanxa ibonakele njalo wabulawa ucatshangelwa ukuthi nguye odubule umnumzana Trump alokhu engatholi isizathu sokuthi ukwenzeleni lokhu. Umnumzana Thomas Smith Crooks oleminyaka engama-20 onguye ucatshangelwa ukuthi udubule umnumzana Trump ubikwa edutshulwe ngamapolisa wahle wabhubha isanda ukudala leli cala. Ubikwa ubelilunga lebandla lama-Republicans okuyilo elimelwe ngumnumzana Trump kulolu khetho. Umuyi ubikwa ibonakale ekhwela isakhiwo ethwele umbhobho esiyafinyelela ephahleni lwaso lapho afike wadubula khona. Abantu babikwa bememezile njalo bazama ukutshengisa amapholisa obekusenziwa ngumnumzana Crooks bamdubule laye esanda ukudubula. Amapholisa athi kubhubhe omunye njalo obesembuthanweni lo kwalimala ababili. Lokhu kwenzakala ibandla lama-Republicans likhangelelwe ukuqhuba umhlangano walo we-National Convention ngomvulo okhangelelwe ukugcizelela ngokusemthethweni ukuthi ngempela umnumzana Trump nguye ozancedisa kukhetho. Ibandla leli lithi umhlangano lo uzaqhubeka eMilwaukee njalo lomnumzana Trump uzaphatheka kuwo. Ama-Republicans athi azadingisisa kabanzi ngokwehlele umnumzana Trump ngoba kukhomba ukuthi ubengavikelelekanga ngokupheleleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Tim Muringai, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Sase sithe after January 6 laphana izinto ze violence is not good, but ikathesi lokho nganthwa sokuhambe a little step further ukudubula umuntu ocontestayo. But kusasa kukhetho le representative wama-Republicans eMilwaukee, hhayi ngiyabona kuqhubeka, but the security is going to be extra tight ngoba siyakwazi ukuthi now till the election kuyabe sokurong. Mbona mina miyenze yena umnumzana Trump the nominee ngoba siyakwazi ukuthi vela kula muntu ongamthathela sona leso sikhundla.
Kungabe kwengezelele amathuba kamnumzana Trump yini? Kuyini esiza kubona kusenzakala ngenxa yesehlakalo sayizo?
Yeah, vele into ezinje yenza ukuthi abantu ababemsekela babe more determined ukuthi babuye bezomvotela. But ukuthi on the national average uza ngezelela yini amathuba ake, hayi lokho we won't no till election day. But okwakathesi siyakwazi ukuthi ama-Republicans ngantu akade hlezi on the fence, lawo ngantu azatshintsha ukuthi babuye bezomvotela. Siyakwazi ukuthi this is not a good showing for abemvikela abanjenge-security services, ama-secret services, lama-FBI lalilani. Kumele labo babe le very clear policies ukuthi ma umongameli welizwe or okhankasayo to be a leader of the nation kumele abe le security egcwalileyo ngoba owaqedisa ukudutshulwa or i-attempted assassination was Ronald Reagan in the 1980s, and for that long abamvikela have been doing a great job. But so kusuka lapha kusiya phambili, hayi kuyabe sekuqinisaka.
Lo ngumnumzana Tim Muringai, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika esixoxelayo ese-Ohio. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamuhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi lapho akhuthaze abantu ukuthi bebambane njalo babe lesineke uhlelo lolu luze luphutshe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
ePaula okusemthethweni uhlelo lwakhe lokukhumisana umlotha ngombhuqazi weGugurahundi umongameli Emerson Mnangagwa akachazanga ukuthi uhlelo lokukhumisana luyaqala nini.
Sengiphawule okusemthethweni uhlelo lwami lolu lweGugurahundi Community Outreach Program, kodwa kusukela lamhla ngilushiya ezandleni zenkokheli zomdabu.
Umongameli wekhansili yezinduna eZimbabwe uMnumzana Mtshana Khumalo uchaze ukuba abakabi lelanga lokuqala imihlangano yohlelo lukamongameli.
Namhlanje besicele upresident ukuthi azolotsha ukuthi siyeqalisa ebantwini size ukuthi abantu bona bathile ngalolu daba. Yikho besingakho kakhulu, kodwa kuningi esakwenzayo wasematrenwa izinduna labahamba labo ukuthi bayekwenza lo msebenzi ebantwini.
Ekhuluma ngemva kokuphawulwa kohlelo lweGugurahund Community Outreach, isikhulumi senhlanganiso yababekuviyo lebutho eleZipra uMnumzana Bester Willy Magwizi uthi indwangu ikhuthe ugatsha.
Uhlelo lulotshiwe sibili, umnumzamo siyayibongela, kodwa ngezifinyelelo izwe esingazathi kazikho azikwananga. Ngoba kade sikukhangele ukuthi khona kube lokuvuma ukuthi senzakalo sombhuqazi sasikhona. Okwesibili, kube le ndlela yokudinga ukukhulumisana umlotha ngokucela uxolo. Bese silandela-ke lokho sokwenza-kele namhlanje.
Induna uMnumzana Dakamela uthi uhlelo lolu kumele luphathwe ngobuciko uma kukhangelwa abesifazana abadlwengula ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi.
Ngoba how do you dispute i-rape case? Uthi hayi uqinisile sibili kumba ulamanga. Ngabakhona abanye abantu ukuthi hayi ngalahlekelwa zinkomo ezingaka leBhukunandi, ngatshelwa isitolo sami nasi laphana, ngaganyulwa ngoba ngaqanyulwa isandla inxeba nandi. Kodwa kula kuzaba lama-rape victims ukuthi kuzaba nzima ukuthi umuntu engathiwa adlwengulwa ngo-December ngo-1984. Kwamukeleka njani? I-community yonke ingasukuma itsho njalo, kwamukeleka njani? Kodwa hayi njengoba sesiqalisile sikhangelela ukuthi kuzaba kuhle.
Umfundisi uSeni Sibanda uthi uhulumende kumele abone ukuba uhlelo lolu uyalusekela ngazo zonke indlela.
Abonani kuyadingakala ukuthi uhlelo lolu banje uhulumende afake imali ukwenzela ukuthi kube luhlelo lwabantu beZimbabwe abayenza lento. Akuyadingakala ukuthi uhulumende ancedise. Siyananzelela indlela abancedisa ngayo indawo ezihlukeneyo, kumbe nxa sikhangela abamhlophe okwakumele bebiselwe imali ngamaplaza abayethethwe, siyakhangela ukuthi uhulumende waba nebhajethi. Ngako kuyadingakala ukuthi ubaba uMthulincube afake kubhajet, national budget, afake lolu hlelo luhlelwe kube le mali esemgceke ukuthi kule malini njalo ekwanileyo ukuthi izintuna zenze konke okumele zikwenze baze baphutshe.
Ngomnyaka ka-2019 uMnangagwa wahlala phansi loZulu lenkokheli zomdabu emizameni yokuxazulula udaba lweGugurahundi olwabangela ukufa kwabantu ababikwa besedlula inkulungwane ezingamashumi amabili. Lamhlanje uMnangagwa uchaze ukuba abantu bengajahi ngoba kuyindlela yokukhumisana umlotha kungela kugijima kusetshenziswa indlela yeZimbabwe, ngoba abamhlophe kuyibo abadala ukuba kube lombhuqazo weGugurahundi. Ngimele iStudio 7 Mrs. State House wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Okwamanje sesilichiya ezandleni zikaThabo Kancube okwesikhatshana.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhlanje sixoxa nomela abakhubazekileyo kudalela Senate uSenator Anna Shiri ngodaba lweNational Disability Expo ebiqhutshelwa eBindura ngeviki edluleyo.
ama organizations abantu abakhubazekileyo kulamanye ama organizations lawo abona njengamalungelo abantu siyabona kulama ministry kule justice ministry of justice ngibona izethu la ikhona apha iforest commission ifirst mutual public service labor and social welfare nasa lapha siya ekhibitha sikangeza amatalents abantu abakhubazekileyo ukuthi basebenza njani labo bangathola ama-services njani ngoba lapha sizakubona ukuthi singayenza imizamo kani ukuthi abantu abakhubazekileyo labo bazize i-sustainable development bakwanise labo ukuzisebenzela bakwanise labo ukungena imisebenzi bakwanise labo ukuhamba esikolo so sihamba le mantle of leaving no one behind siyabona ukuthi labo abantu abakhubazekileyo bayakhangeza ukuthi even the opportunity singayinikwa ithuba lathi siyahambisela ilizwe leli phambili.
Yiwaphi amanyathelo elibona kufanele athathwe ukuze kuthuthukiswe ke abakhubazekileyo ikakhulu abatsha ukuthi labo bangene kunhlangothi zonke lapho okuthathwa khona izinqumo?
Njengabantu abakhubazekileyo sifuna i-self representation ukuthi sizimelele sizikhulumele lathi. So siyabona ukuthi we are underrepresented ku-National Assembly. Hakuna umuntu ongeneyo le-disability quota. Kumayuthi asibonanga, kumakhansela hakuna abangenayo. Kodwa sekhona ama-quotas, kanti ama-quotas lawa kumele abe disability inclusive. Ukuthi lakho nxa kuyenzeka ukuthi izihlelo lezi ziyagcinelwa abantu kubomama, labo abakhubazekileyo khababe nabo le-percentage yabo ku-National Assembly lakho, proportional representation. Kule 66 hakuna abantu abakhubazekileyo. Kumele abantu labo si-increase i-representation ukuthi abantu abakhubazekileyo nabo babe khona. So sifuna abaningi labo banikwe amathuba okuthi bangene kuzihlalo lezi labo basebenze bathengise ukuthi disability is not in ability.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo Senator Anna Shiri ngodaba lwe-National Disability Expo esanda kugqitshwa eBindura. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Thabo Kancube kesizwe uGibbs Dube we-Studio 7 esethulela izamasiko.
Sigcina amasiko wethu, owenze
usenziwe manje.
Sigcina amasiko
wethu,
sigcina amasiko wethu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhlanje sixoxa lenduna uMathema weGwanda. Baba Mathema, siyawamukela kuhlelo baba.
Hayi, ngiyabonga baba.
Ye, Baba Mathema, siyabona ukuthi abantu bathi kulezi nsuku kwamajaha lamantombazana kungazani abagoqekanga, baphonguba nje ngabantu nje, akusakhanyi lokuthi kuya ngaphi. Kambe kwenziwa kuyini konke lokhu?
Ngibona ngani sathatha imithetho yabanye abantu sayifaka phakathi kwesizwe sakini. Esingayaziyo ukuthi bayiqalisa njani njalo bazayiphetha njani. Isikhiwa yebo siqondile yebo, kodwa ukukhokhela umuntu onsundu yisintu ngoba singabantu abamnyama. Yikho sikwaziyo ukuthi i-practice vele yona iyabe ifanele ukuthi yeyame khonaphana yokulandelena amasiko akithi. Siyabe sikwazi ukuthi umuntu angakhonjwa kufanele avele ngenxa yengumuntu engenabe sithatha umfazi wakhe njalo sithatha intombi yemikhombi yethu asihambe yaye kibo ayehlala layo. Kodwa kungani kuyahluphahlupha khonapho kulezi nsuku ngoba abantwana anti baphiwa ama-rights. Amarayisi thina ambona ukuthi into esiyayo kakhulu thina njengabantu abamnyama. Yebo angaba khona lapha nalaphana wona amarayisi ayaqhuma ngawo, kodwa kulamanye okungafanelanga siwaqume ngokuthi singabantu abamnyama kufanele sikulandele njengoba kunjalo. Nakukuthi kwamathema umuntu bumntwana umkhwenyane buyile khona elotshelwa ngenkomo ezilisumi kumbe elotshelwa ngenkomo ezilisikhombisa, kufanele sibonakale thina abantu bakumathema sisenza khona lokho ekakutshelwa ngubaba into leya esiwo yamunye njalo iyafundiswa phakathi kwemuntu ukuthi lokhu njengemuntu singathinjalokhu okasingakwenziwe lokhu esikwenzela lokhu sikwenzelani njengabantu abemuntu ngiyambuza untuthi umuntu uvuzela umkhwenyana iy'nkomo ezingu-20 ukuthi zibuza ukuthi kathi iy'nkomo ezingu-20 zona zivela ngaphi ngoba iy'nkomo zokulobona babadube zilophawu uyabe kule nkomo kuthiwa leyi lezinye zesibaya leyi inkomo ngikamama uyohlanga kube sekufuna le nkunzi yazo kuthiwa le yinkunzi yazo kodwa uzathola ukuthi akusenjalo okwakhathesi bapho kubiza umnyaka ayimfuna 20 ukuthi umbuze ukuthi i-20 leyo ngezani akaziphawuli azibeke ukuthi le ngiyalokhu le ngiyalokhu le ngiyalokhu
pho kulungiswa njani matema kulungiswa njani phela nanto uhlupho olukhangele liyakulungisa
esigabeni mina mbona manje banganika izinto namandla wonke apheleleyo njalo banike le midele ngokuma kwayo ngakuwukuthi usebhedisi yabe ukwazi ukuthi okufanele ukwenze khonale kunjani nxa uthethe esikhalangeni lakho kufanele kukucathi nxa usesitonkeni lakho kufanele kucathi okubi ukuthi sibese sithebe ngapha siphinde sithebe ngapha sithebe ngapha sikhangelele okusivayo ngoba abanye abantu bathi nxa kulotshola umzuzu lithi kufuneka iselfoni nxa ukhuluma iselfoni ibuliphi isiko iselfoni ngoba into eyabuya khathesi obabamkhulu ibinayo imali yayingekho ngesikhathi kulotshela ngaleso sikhathi lesi kwakuvele kungekho kwakubiza inkomo izezaziphawula wonke lo msebenzi
hayi siyakuzwa kakhulu-ke nduna ye singathi-ke ugqiba khonapha ngamafutshane nduna enkulu
into ebile ngiyikhalelayo ukuthi asazeni yovani ilandele amasiko ethu ngendlela okufanele abanje ngayo yikho lezulu nje lingasani ngoba kudala kuvele kulezindlu ezazihambela ziphatha umsebenzi owezulu so zonezana zindlu kufanele zivuselelwe ukwenzela ukuthi ziqalise ukusebenza abantu bedlile besuthi izulu linyile inkomo ziphila kulento yonke nje elubisi lochago ngoba into yonke iqala emanzini ungabona ilizwe selithukwe ukuthi kalisela asazizi zamanzi selisesimeni esibi ngoba okuthi uyabe sokuhleleka ukuthi abantu bathalelane izinduzu balwe kakhulu kube buhlungu phakathi kwesizwe kodwa-ke singahamba sike sibuyeleni sibona ukuthi okungokwethu okwakuvele kusinika izulu sikwenza njani ngibona ngani singahamba siye phambili kube yisizwe esinothileyo ngoba inotho yonke iqala emanzini ngabaduze
siyakuza kakhulu-ke leyo yinduna umathema wegwanda khona ngale-ke lapho lathi sidabuka khona siyambuka kakhulu umathema belilami namhlanje emoyeni lapha umthembo ozithembayo ngiyabonga kakhulu lingatuni lokusasa sihlanganeni ngempiko ezayo kusigaba ezamasiko sibone kakhulu baba mathema
le yi-studio 7 esakaza ezimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America is a Washington. Luyalandela uhlelo Louis Christo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Sihlangane njalo zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje sivuselela imoya yethu ngoba njengoba ngihlala ngisitsho nje izikhathi eziningi imoya yethu iyadangala. Inhliziyo zethu sengathi zingalalela la amazwi alandelayo ilizwi lethu. Lokuvuselela umoya siyalithola encwadini ngokuloba kaMose incwadi yokuqala eBhayibhelini ekaGenesis sizabala ivesi libe linye uvesi 27 kufundeka kanje uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu wabadala owesilisa nowesifazane zihlobo zenkosi ezithandekileyo angazi ukuthi wena ucabangani ngalo umbhalo wanamhlanje kodwa ke umbhalo wanamhlanje ungawuhlaziya uwucubungule uwucwaninge uzabona ukuthi indaba ekhona lapha yibuNkulunkulu bukaNkulunkulu uNkulunkulu kuthiwa wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe uwona umfanekiso kaNkulunkulu wena olawo engqondweni yakho ngonjani uNkulunkulu kumbe nxa usizwa kuthiwa uNkulunkulu kubuyani emcabangweni wakho ngaye ngathi ngomunye umnyaka ngibuza nje abanye abantwana ukuthi kanti ke uNkulunkulu kambe ngonjani limona njani imvama abantwana labo ngase macela ukuthi badwebe imfanekiso iningi labo badweba imfanekiso yomuntu wesilisa omkhulu lengalo eziqatha okukhanya ukuthi engqondweni zabo babedweba umuntu olamandla ngabona njengokufundiswa kwabeSunday school. Kodwa ke wawuthi nxa uyahlolisisa imvama wawubona ukuthi badweba umfanekiso womuntu mhlawumbe abamazi ongaba nguyise ongaba ngumuntu ubaba wakomakhelwane ukhulumi kumbe ubani kodwa engumuntu wesilisa ephuma elamandla eyisiqhwaga eqinisweni lanxa yayimfanekiso yakhona yayingacaci kangako kodwa wawubona ukuthi badweba umfanekiso womuntu abacabanga ukuthi uNkulunkulu. Kukho konke engakunazelileyo labo babedweba umuntu olamandla. Kanzange ke ngibone owayedweba umfanekiso kaNkulunkulu ongucigo. UNkulunkulu ke kuthiwa owamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Okuyikuthi uNkulunkulu lo ulamandla wokwenza into engazake yenziwe ngumuntu. UNkulunkulu kacelanga usizo emntwini ukuba amdale lowo muntu ngomfanekiso wakhe. Ngenye indlela uNkulunkulu edala umuntu wambeka impawu eziwuye uNkulunkulu uqobo lwakhe. Wameza nxa uNkulunkulu eluthando wamfaka enhliziyo yothando. Nxa uNkulunkulu ezonda ububi lemntwini wakufaka kuzonda ukubi ngoba khona nje uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu umnini mandla wonke ngusomandla kehlulwa lutho. Yikho ke abantu abanye besebenza uNkulunkulu ngoba basuke bayithathe nxele indaba le yobuNkulunkulu. UNkulunkulu nxa wena umdala ungako engqondweni yakho ubona uNkulunkulu njengomuntu onjani? Akukucabange khona lokho. Sikhuleke baba Thixo ingcwele, sicela uzambule kithi sibubone sibazi sibuzwisise uNkulunkulu bakho. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Kwezemidlalo lamuhla iqembu lenguqu ele Highlanders linqobe ele Dynamos ngokuhlohla kabili kwathe ele Dimbare lona lathola iqanda 2-0 kumdlalo wePremier Soccer League odlalelwe lamuhla eRofaro Stadium. Kweminye njalo imidlalo iFC Platinum inqobe iChegutu Pirates 3-1 eBaobab Stadium, iChicken the Capes United kwaba yi-0-0. Lokhu kwenzakala kulindelwe umdlalo omkhulu kumdlalo ye-Euro 2024 phakathi kwe-England le-Spain okhangelelwe lamhlanje ngehola elilandelayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi lezizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe bayayisola imizamo yokubulawa kwalo owayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump odutshulwe uhlamvu lwatshitshiliza indlebe walimala ekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho owe-rally yakhe esigabeni esePennsylvania izolo. Umongameli Emerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamuhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba lweGugurawundi lapho akhuthaze abantu ukuthi bebambane njalo babe lesineke uhlelo loluluze luphobuchem. Sizwe imbono echiyeneyo ngalolu daba. Ezinye izinduna zisithi zifisa ukuthi luqhubeke kuhle kodwa kulabanye emaceleni abafana lesikhulumeli salabo abalwela impi bekuviyo lezipra
besithi hayi uhlelo lolu aluqhutshanga ngemfanelo ngoba kabaqalisanga baxolisa njalo bavuma ukuthi nempela lwenzakala uhulumende lophela. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.